Into eliqinisa ukuthi umbiko lo ngowamanga njalo umbiko olethwa abantu abathanda ukuhlanyela inzondo lokucabana phakathi kwabantu abathandanayo abazwananayo. Into engayitsho ukutshela abalaleli ukuthi ngesikhathi sisakhokhelwa ngubaba uMorgan Tsvangirai kwaba le ntatheli zezindaba ezaziyephula ingathi ama-ethics indlela esetshenzwa ngayo emsebenzini wokuba zintatheli. Abantu laba besona bebhala into ezingalunganga ezingekho emthethweni. Sathatha thina amanyathela njenge-province yakoBulawayo. Sabaripota abantu laba kumthethwandaba kuma-tribunal awezintatheli. Kwatholakala ukuthi abantu laba vele into ababeyenza yayingekho emthethweni, njalo abanye bangkhona bagcina bexotshwa imisebenzi emaphepheni lezindaweni lesithunzi endaweni lapho ababesebenza khona. Okwakathesi silokucabangela ukuthi lezo zintatheli yizo esezibhala zincwadi ezinjengale esixoxa ngayo.
Ungasela ukuthi umkhankaso wenu uhamba njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana uhlelo lokubhalisela ukuvota iBlitz campaign kade ikhona isesiyaphela?
Siyathaba kakhulu nge-voter registration campaign ebesiyenza. Into esidanisayo kuphela yikuthi sibona bakhona abatshintshwa ama-address bengazi ukuthi sebetshintshwe yi-ZAC. Sizazama ukuthi sicubungule si-investigate sibone ukuthi kungaba yi-rigging yini, ngoba ukhona omunye oberejiste ward 9 lapho okule candidate yethu ubaba uDonaldson Mabuza. I-address yakhe phela itholakale esengumuntu ovela koGugu, yena evele engumuntu wangapha umhlubulo wamaNdebele.
Sizwa kuthiwa umongameli webandla uzafika khona ngapho koBulawayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalolu daba?
Ye, umbiko lo awukafiki ngapha koBulawayo. Nxa ngisithi awukafiki, ngisho ukuthi kumele ube ngumbiko oyethulwa ku-provincial executive. Kodwa esikubonayo mbona kuleqinisa kulokho, njalo siyakhudumala siyathaba ngolowo mbiko, ngoba siyazi thina ukuthi nxa umongameli engabuya la kontuthu, into ekhona ikuthi sizatshaya intambo. Sabe sikhayela ukuthi inani labantu abayabuya eralini libe phezulu kulabo esibabone esigodlweni seHarare.